kuliqiniso ukuthi abakhala ngakho lapha eSouth Africa yikho lati esikhala ngakho ekhaya. Loba nje singakhuthaza ukuthi abantu kababulalane. Okokuqala ngizokhuluma ngeSADC, ngibe sengikhuluma la ngeAfrican Union. Ngicabanga ukuthi ingatsha lezombili ziyehluleka ukulungisa udaba lolu, ngoba okokuqala okwenze abantu baseZimbabwe particularly eMathebeleland babuya South Africa yikuthi kulohlupho olungalungiswanga kusukela kudala olegugurawundi olwa displacer abantu as early as 80s bazogcwala eSouth Africa kwasokuqhubeka nje ngemva kweminyaka yabo 2000. Uthola ukuthi amazwe se-Africa especially eSADC bayabehave as if akulanhlupho emazweni alaba abantu ababaleke bazogcwala eSouth Africa. Ubusuthola ukuthi sebeqala ukusola izizalwane zeSouth Africa khuluma ngokuthi ziyathathela imisebenzi lamathuba amabhizinus. Not only that, siyananzelela ukuthi kulale crime eningi lapha eSouth Africa ogoqela le fraud lokuthengiswa kwama-drugs and all those things. You find that ezinye zalezi izinto ezenzakala eGoli ama-crimes kukhozwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Ubusuthola ukuthi sicabanga ukuthi ngalesi sikhathi ngabe amazwe e-Africa ama-presidents alabo abantu abathi khona bagcwele South Africa ngabe yibo abaphitheka ngokulungisa ukuthi amazwe anje abo Nigeria labo Zimbabwe oMozambique oMalawi labo bonke abagcwele South Africa kulungi emazwe nabo ukuze lezi zizalwane zingatholakali sezihluphana labantu beSouth Africa lapho. But uzathola ukuthi ama-presidents wona lawo akulungisi lokho ngoba bangabantu abangabahuquluzi benotho abangelandaba lamamasizi abalendaba lempilo zabo lemnotho wabo. Esesicabanga ukuthi thina iSADC le-African Union ngama yabo nje ama-leaders ama-countries but abangalani lo sapho lwabo oludubekayo.
Ubona ungani bengasuka bona bokuza ilizwe leSouth Africa lona leli lingasala linjani njengoba sisizwa ukubana abokuza yibo abaziphetheyo?
No, ngicabanga ukuthi baba amazwe ngamazwe aba labantu vele esingathi thina ngama-experts kolunye uhlangothi kumbe ngama-professionals kolunye uhlangothi. But engikunanzela into sokusenzakala eSouth Africa uthola ukuthi layo imisebenzi kayisekho vele eSouth Africa sikhuluma kanje. Ngikhangela kakhulu abantu abavela kithi eMathebeleland. Ungakhangela bagcwele Hillbrow, bagcwele kubo Uville, bagcwele kubo Soweto, bagcwele kubo Thembisa. Ungakudingisisa abaningi babo kabasasebenzi ngendaba yokuthi imisebenzi vele ayisekho ngenxa yokuthi ama-foreigners semaningi lapha eSouth Africa. Engikucabangayo ukuthi kube kuthiwa amazwe nalawo e-Africa esikhuluma ngawo ukuthi kawacilani bona bezinkokheli, uthole ukuthi singakhangela ngelizwe njengeZimbabwe iSADC labo AU yiyo bagijima bancindezela kumbe bafakazi ukuthi eZimbabwe ama-elections abe-free and fair every time nxa kulama-elections. But nxa kuliqiniso ukuthi ama-Zimbabweans avota kuhle njalo ekhetha abakhokheli ababafunayo, abantu baseZimbabwe babalekelane eZimbabwe, uzathola ukuthi babalekela ukuthi akulamsebenzi kulocuku hlukunyezwa lokhu lalokhuyana ngoba amazwe e-Africa abakhokheli bawo sebengabantu abaqamba amanga abangalani labantu abadubekayo abalani lokuzinothisa. So engikutho ukuthi mina lanxa abantu laba bekhona lapha emazweni laba uzathola ukuthi iningi labo akusasizi kakhulu njengalokhu ukuthi kudala umuntu wayehaya afundisa kwelinye ilizwe besiya ngudokotela welizwe ngenxa yokuthi kulamathuba anjalo kuyi-government to government agreement. But kathesi abantu sebezenzela njalo uzathola ukuthi abantu basekhaya ikakhulu eMathebeleland abaningi babo balamaphepha angabenza ukuthi babe lamaphemithi okudinga imisebenzi ngabantu ababuya ngendlela zabo ngenxa yomumo osekhaya obathwalisenzini.